sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokunjalo ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla sekuzathi kungezeleleke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba lobubelo. Kodwa ke siyakhala ke njengoba usitsho ukuthi imingcele lokhu isavaliwe.
Abaphila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa.
Ingoba thina yithi i-PPP qobo ekhokhelwa ngumama uLucia Mativenga njalo kule PPP eyodwa data elizweni leZimbabwe. Yikho sisebenzisa lelo lungelo lethu nge-section 6.4A ye-constitution yethu.
Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele incwadi evela kubandla eliphikisayo ele-PDP lisithi uMnumzana Tendai Biti owebandla le-MDC Alliance kanye lamanye amalunga i-PDP ethi ngawalo kumele baxotshwe kuleli dale. Owake waba ngumsekeli kankosazana Dokozani Khuphe kubandla le-MDCT uMnumzana Obedi Gudu lowaye ngusenetha we-MDC Alliance uMnumzana James Makore sebengene kubandla leZanu PF. Inkosi yakwaZulu eSouth Africa uGoodwill Zwelithini obhubhe ngeviki edluleyo uzafihlwa namuhla ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 ngokuvumela njalo imidlalo efana leyenguqu kanye lokuvula amakhefa bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa emazweni afana South Africa. Uhulumende uyekethise iziqondiso lezi izolo kodwa ulaye abamakhefa ikakhulu ukuthi kumele belandele iziqondiso ezifana lokuthi bavumele kuphela isilinganiso sabantu abangamachumi amahlanu ekhulwini i-50% ukuthi badlele phakathi. Uthe amakhefa azakwephula lowo mlayo azavalwa. UZulu ophila ngokuphanda eSouth Africa laye uthi sokumele ivulwe imingcele ikakhulu owe-Beitbridge. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Mdladlandiweni.
Yes, siyakwemukela okuthule nguhulumende ukuthi abantu abasebenza endaweni zokudlela bavumele amakhasipenda abo ukuthi ahlale phansi badlele endaweni zabo. Ngokunjalo-ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla sekuzathi kungezeleleke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba lobubelo. Kodwa-ke siyakhala ke njengoba usitsho ukuthi imingcele lokhu isavaliwe kutsho ukuthi amanye amalunga ethu abevele ephila ukuchapha imingcele asoze sizakale kangako. Kodwa-ke njengenhlanganiso besizama kabanzi ukuthi bahlomise izindlela zokuthi baphile khona phelizweni njiba sazi ukuthi vele sukusela nyakenye imngcele ivulwe kanye okwenyanga eyodwa ekumpalakazi ngokunjalo ke kaphindwa kwavalwa kuthi ukuthi vele iningi nje seliphila ngakhona phelizweni esikwenzayo ukuthi abantu siyabahlomisa ngolwazi lokwenza impahla khona phelizweni lokuthengisa ebulenjini kuyimizamo yokuthi baphile ngaphakathi sizakhuphula izinga ke lonyaka sizame ukuthi sincedise abantu ukuthi impahla zabo lazo zike zithuthuke zibe losingezohlonzi ukuthi nxa ziqathaniswa lamankampani amakhulu lazo zingene ezitolo zithengwe ngabantu zikhethwe ngabantu. Yimizamo yethu leyo ukuthi sincedise abantu abachapha ingcelosi yangaphandle, kodwa kasimanga ukuthi sibeleke simkhumbuze uhulumente ukuthi hayi-ke bakhona abantu abale bayayidinga impahla zokuzisebenzisa ezokulungisa impahla laphelithi nesidingo esikhanga ama-raw materials phandle kwelizwe.
Lina njengoba selisebenza ngokugcweleyo ungathi liyayilandela yonke na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngemfanelo?
Siyazama kabanzi njengenhlanganiso ukuthi sincedise sikhumbuze abantu ukuthi hamelanga bakhohle ukuthi xa kuvuleke kunje akutsho ukuthi sesiphephile. Esikwenzayo ukuthi silamaqula abhodayo emkambo lendaweni ezithize la abantu ababuthana khona ekhumbuza abantu ukuthi abaziphathe njani. Laba abantu bayabhoda bekhuluma labantu bekhankasa bethwele imbiko ethize bekhangela laphakathi emkambo ukuthi abantu bayalandela yini khonokho i-physical distancing, ama-customer ayasanitizwa. Siyabamba futhi nenhlelo emarediyweni lapha sisithi abantu bakhulume ngokuthi bayalandelana izinqumo laba abasebenzela khona. Labana abantu abahamba bebhoda bayasinika imbiko yokuthi kunjani phansi laba abasebenzela khona.
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 39,550 ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela ngenyanga edluleyo. Asebebanjwe lomkhuhlane selokhu ufike eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 36,535 njalo asebebhubhile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,507. Kunjalo nje uZulu wemaphandleni uthi imfundiso nge-COVID-19 kayifiki kuye ngokwaneleyo. Uthi njalo ulwazi ngamajekiseni okunqabela lomkhuhlane kalufinyeleli kuhle. UPraxedis Jeremiah uxoxele umfundisi Jester Sivanda owebandla leBrethren in Christ Church eChalimbe esigabeni seMathebeleland South, yena ochasise ukuthi bathinteke njani ngokuvalwa kwezinkonzo phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown.
Kesike nge-coronavirus kungakhonzwa. Thina akasizange sime, akuzange kube lenkonzo singakhonzi. Ngababiza abazalwane ekhaya lami ukuthi buyanini, sikhonzenini, sigqokeni amamaski, senzeni ama-social distance, sisanitize, sikhonze, singelukeli ukukhonza ngoba singahlala singakhonzi, sizagcina sesisiwa. Kodwa abanye besaba abazange babuye ukuthi sikhonze, kodwa abanye bebebuya sibili sikhonza. Okwakhathesi khe khona sokusiye kugcineni bese sibaningi kakhulu abantu sebebuya ngoba besiyitshaya la ma-keyboard bezwe siduma sibuya. Amanye amabandla bariportwa ukuthi bayakhonza bahle besaba, kodwa mina ngathi hayi bazalwane sinesazi uNkulunkulu ulathi njone ejilo laphana ukuthi mosi ngilawe. Ngathi uNkulunkulu ulathi akula kubotshwa esiza kubotshwa asikhonzeni.
Kodwa libe linanzelela iziqondiso zonke ze-social distancing lokumaska.
Ye, besikwenza sibili besi.
Udubo lolo olwe-coronavirus luliphathe okungakanani lina njengesigaba? njengenkonzo yini?
Hayi, esigabeni lasebandleni hayi kayikho emphandleni. Hayi akulahlupho possible hayi akulahlupho possible ngayi coronavirus. Akula muntu owa esigabeni ngayi coronavirus.
Ikho ke kathesi sokukhulunywa ngejekiseni levaccine. Selilizwile yini khona ngapho emangweni wenu?
Sesilizwile ye. Ye siyakhuthaza sibili ukuthi sihlatshe kodwa abanye bathi kabafuni ukuhlatshwa. Isithi abantu kabahlatshwe ukuze sivikele umkhuhlane ngoba siyababona sibili ama-front line guys lapha ku-TV behlatshwa. Ye siyabakhuthaza sibili abantu ukuthi hayi lingayengani. Abanye bayayenga abanye bathi singahlabeni umuntu asuka ehlaba. Kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe. Lami ngibatshela ngitsho njalo nti sile staffa lapha endalweni lapha sasihlatshwa kudala bona OBCG bona. Ngithi hayi ukuvikela kuvele kunjani kuqakathekile. Manje hayi abaningi abakuzwisisi sibathi hayi kuthiwa ungahlatshwa abantu bangahlatshwa bayafa. Ithi hayi thine enyuzini asikambona ofileyo.
Lo ngumfundisi Chester Sibanda owebandla le-Brethren in Christ Church. Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi uselotshelwe incwadi libandla eliphikisayo elePDP elikhokhelwa ngonkosikazi Lucia Matibenga limazisa ukuthi uMnumzana Tendai Biti yena olilunga leMDC Alliance labanye abayisishiyangalombili kumele baxotshwe kuleli dale. IPDP ithi amalunga la aphuma kulelo bandla kodwa ayevele ekhethwe yilo ukuba ngamalunga edale lePhalamende. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Umlawuli wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele umbiko ovela kunobhala webandla lePeople's Democratic Party PDP uMnumzana Benjamin Rukanda emazisa ukuba ibandla le-PDP selixotsha amalunga alo asePhalamende.
You say members are as follows. Honorable Tendai Luxton Biti, Harare East. Honorable William Matsimure.
Umhlonishwa uTendai Biti owe Harare East, uWillias Matsimure owe Kambuzuma, uClement Chikwinya owe Mbizo, uKucacaphulu owe Nkulumane, uNkosikazi Sichelesile Mahlangu owe Phumula, lo mnumzana Rekaitsunga oemuthasa South. Simelele impendulo yePhalamende yimi uRuganda.
Mudenda akasatshonga ukuba abayisishiyagalombili laba sebehle bamiswa ukuza edale lePhalamende kusukela namhla. Lokhu kulandela ukuxotshwa ngandlela yinye kwamanye amalunga aleli dale ngomnyaka odluleyo awo-MDC Alliance ngabe-MDCT esikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora. Isikhulumeli se-PDP umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi amalunga lawa asexotshwa edale ngoba engasalandeli iziqondiso zebandla leli.
Ye kulumnyaka ophelileyo sibe lomhlangano njenge-PDP sathi thina sifuna ukuthi senze recall ama-councillors wonke lama-MP abangena ngetikiti le-PDP ngoba thina yithi i-PDP qobo ekhokhelwa ngumama uLucia Matibenga njalo kule-PDP eyodwa lapha elizweni leZimbabwe. Yikho sisebenzisa lelo lungelo lethu nge-section 6.4a ye-constitution yethu ePDP ethi yona nxa ilunga lePDP lingashiya lo umhlangano lungene komunye umhlangano liyabe selizixotshe lodwa.
Kodwa amalunga asexotshiwe edale lePhalamende athi ibandla leli kalinamandla okwenza njalo ngoba angena ephansi komanyano we-MDC Alliance kuthi i-PDP ebaxotshileyo ekhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga yayikumanyano we-Rainbow Coalition eyayikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru. Omunye wabaxotshiweyo uMnumzana Willias Matsunure uthi ibandla labo alilande PDP ekhokhelwa nkosikazi Madibenga.
Mnumzana
Mdenda uyakwazi ukuba kulodaba olusemadali ukuba kulomuntu othiwa ngurukata. Mina urukanda kangazi lami kalazi ibizo lami.
Ingcishi ezicubulana ezombusazwe zithi okwenzakala kubithi labanye bakhe yikungenela kwezanupf abathi ifuna ukubhidliza amabandla aphikisayo. Enye yalezi ngcwethi ezilomcabango lo umnumzana Pride Mkhono.
Incwadi ebalwe ephalamenti ayicacanga ukuthi umnumzana Ndayibithi labanye bakhe ukuthiwa bebandla le-p d p baxotshiwe yini kuphalamenti. Kumbeni uphalamende lokhu esakhangelisisa ukuthi lo iphathi lebhalwe lolokwane yiyo yini okumelelokubhala njalo yiyo yini iphathi abavotelwa yibekiyo. Kodwa nje sikwazi ukuthi ngendlela sibone izinto zenzakala ngakho kumnyaka odluleyo kungaba khona ukuthi umzana abanye bantu bazaphunyabelele so kumele nje ukuthi i-opposition MDC hlale phansi bone hhayi akusilalutho.
Nxa ukubithi uMadzimure lo Tshikhwinya bengaxotshwa kuyabe kungokwesibili bexotshwa ephalamende ngemva kokuxotshwa ngomnyaka ka-2014 baze babumbe ibandla le-MDC Renewal elaliphume kwi-MDCT isakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2014. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Waba ngumsekeli kankosazana Thokozani Khuphe kubandla le-MDCT umnumzana Obed Gudu lo wayengusenata we-MDC Alliance umnumzana James Makore sebengene kubandla lezano PF. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emerson Mnangagwa Estate House namuhla. Ugudu uphume kwe-MDCT nyakenye waqala ukusekela iZANU-PF okusobala. Waziwa njalo ngokuhlala echothoza umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe esithi bayizikhothamate zeMelika. Ugudu uke waphuma njalo exolisa phezu kwezijeziso zenotho athi waphatheka kuhlelo lokucela iMelika ukuthi izethese amalunga ezanu-PF. Ukungena kwababili laba kubandla elibusayo kuza ngemva kokuba ababili ababengamalunga njalo e-MDC abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosazana Lilian Timvio silabo bengene kuZANU-PF kumaviki edluleyo. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usexwayise abantu abafisa ukungena elizweni lakhe bevela esigabeni seCentral America ukuthi bengalokothi bekwenze lokho. Ekhuluma emsakazweni we-ABC News, umongameli Biden uqonqosele ukuthi bengasuki emazweni abo. Inani labantwana abasezandleni zeMelika abangakhatshwanga abazali emngceleni weMexico lifike phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baqalise ukuvota eCongo kukhetho lokudinga umongameli. Uhlelo lolu lungakavulelwa wonke umuntu ngesonto. Lapho umongameli Denis Sassou Nguesso ancintisana labanye abayisithupha.
Isizalwane zeZimbabwe ezidabuka eMandebeleni eziseSouth Africa sezethule amazwi okuvalelisa inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini phambilini kokufihlwa kwakhe lamuhla ebusuku. Kubika uThuso Khumalo.
Zogandaba winko siotla Waze winko siotwinko Waze wai silo samabat Wawainko siotwinko.
Lengenye ngoma ebiculwa liqembu le-African Heritage kwanongoma kwaZulu Natal ngesikhathi kulungiselelwa kungcwatshwa kwesilo samabandla uZwelithini. Isikhulumeli senkosi yakwaMthwakazi uBulelani Lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi njengomthwakazi labo bafelwe inkosi ngoba vele amaZulu lamaNdebele into yinye.
Thina loZulu singumuntu munye, lokho kakuthandabuzeki. Singokhumalo nje kunamakhumalo kwaZulu, okunene kunabo kunene kwaZulu, ondimande kunabo yonke leyo nto akusonto encane, izihlobo zethu impela. Inhloso yethu leyo ukuthi sibumbe isizwe sikaMthakazi, sisibe munye, sikwazi ukusebenza ndawonye, sizivikele ezitheni sindawonye, sisizane ekuthuthukisaneni.
Uthi inkosi bathumile uyakhulumisa isizwe sakwaZulu ngokulahlekelwa kwaso, kanti bafike bemukelwa kuhle kakhulu. Inkosi uZwelithini engesishiyagalombili kumakhosi onke asethe akhokhela isizwe samaZulu ibhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokuvalelwa esibhedlela ngomkhuhlane wejukela. Uhulumende uphe inkosi inhlonipho yomngcwabo wesizwe. Kodwa ke ngokwesiko lamaZulu inkosi izangcwatshwa ebusuku lamhlanje kuze kube semadabuka kusa kusasa. Isizalwane sakwaMthwakazi umnumzana Dumiso Gama uthi njengesizwe balahlekelwe kakhulu, ikakhulu nxa ukhangela ukuthi isizwe sakwaMthwakazi savela khona kwesikaZulu.
Bekumele laba babusayo ekhaya bafunde esilweni samabandla wonke ukuphatha abantu, ukuthi umuntu nxa ukuthi umphethe umphatha ngayiphi indlela. Besibhekele kakhulu enkosini yakwaZulu ukuthi isikhulisele ethu inkosi uBulelani Khumalo, kwenziwe konke okufanele ukuthi kwenziwe. Siyakhala siyisizwe sikaMthwakazi, silahlekelwe likhanda, sidanile, sizwe semanzini, asazi ukuthi sithathe noma sihlanganise nani.
Isikhulume sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo ukhuthaza amaZulu ukuthi bebambe bewaqinisa amasiko abatshiyelwe inkosi uZwelithini, ikakhulu ukwenelisa ukuzibusa bekhululekile kungela kugxamukela kwahulumende. Uthi ngakwelinicele imva kaZwelithini isibabhe intshukuntshu yokuvuselela awabo amasiko njengomthwakazi.
Nathi kuyasikhuthaza uma sikhangela emuva sibona ukuqhutshwa kwamasiko, sibona ukuphathwa kwesizwe sakwaZulu, sibona indlela okuholwa ngayo nangendlela nje okuvikelwa ngakhona uZulu wonke jikelele.
Abanye bathi ukubathathekisayo ngombuso kaZwelithini indlela abesenqabela ngayo ukungenela kwahulumende endabeni zamasiko losendo lwamaZulu. Iningi lithi lifisa kakhulu ukuthi labo ngelinye ilanga benelise ukuphila phansi kwenkosi yakwaMthwakazi khonale eZimbabwe, kungela muntu obenqabelayo kumbe obatshela ukuthi bawagcine njani amasiko abo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
I'm Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Elemelika selibambanela manye amazwe omhlaba ekusoleni abahlamuki bakwele Yemen abeqembu leHouthi ngokuhlasela ele Saudi Arabia ngamabhomba. Mhlaka 27 ngonhlolanja iqembu leli lahlasela endaweni yeRiyadh la kwezinye izigaba zeSaudi Arabia ezichiyeneyo. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olweState Department uNed Price uthe ukuhlasela kwabahlamuki beHouthi lokhu kwafaka uZulu Makhaza engozini enkulu njalo kwaphazamisa imizamo yokuletha ukuthula lokuqeda impi yakwele Yemen. Amazwe ama-Arabs lamanye angentshonalanga afana leBhilithane, iFrance leGermany lawo abasolile kakhulu abahlamuki laba. Ukuhlaselwa kwele Saudi Arabia lokhu kuyingxenye yezehlakalo eziningi zokuhlaselwa kwaleli lizwe ngabeHouthi ibona abasekelwa lelizwe lase-Iran. Lanxa eleMelika selimisa lonke usekelo lwalo kumanyano wamazwe alwa limpi ekucele leSaudi Arabia, leli lizwe lizimisele ukuqhubeka lisekela uhulumende waseSaudi Arabia ukuthi azivikele kanye labantu bakhe. Ekhuluma lentatheli zindaba, uPrize uthe iMelika yadlala indima enkulu ngokuthatha amanyathelo abangela ukuphepha kwabantu abanengi mhlaka 27 khonapho abahlamuki beze behlasele. Umnumzana Price uthe njalo iMelika iphakathi kokudinga amanyathelo engawathatha ukujezisa inkokeli yabahlamuki laba. Mhlaka 2 kulinyanga ugatsha olubona ngezemali olweTreasury Department lwethulela abakhokheli beHouthi ababili izijeziso zenotho. Kumbiko walo lolugatsha lwathi uMansu al-Said lo-Ahmed Ali Ahsan al-Hamzi balamacala okuqoqa ukuhlaselwa kweYemen khona okuphazamisa uZulu Makhaza amanye amazwe angomakhelwane kanye lemikhumbi edlulayo. Bathi njalo izenzo zababili laba zichiye uZulu waseYemen ongena kusigidi engaselandawo zokuhlala kanti njalo ebhekane lendlala emangalisayo. Umongameli Joe Biden uzimisele ukubamba iqhaza emizameni yokuqeda impi yaseYemen yona esibangele ukuhlupheka kwabantu okumangalisayo. Umnumzana Price unxume usekelo uBiden aselutholile kunkokheli yaseSaudi Arabia phezu kwalinjongo. Uthe ukuze kube lokuthula abeHouthi kumele baguqule izenzo zabo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Abaphila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa. Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele incwadi evela kubandla eliphikisayo ele-PDP lisithi uMnumzana Tendai Biti owebandla le-MDC Alliance kanye lamanye amalunga i-PDP ethi ngawalo kumele baxotshwe kuleli dale. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngwantungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.